lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla uziphatheleni mfundisi
sengathi kungaba injabulo ukuba nasihlanu njalo ngalolu suku lwanamhlanje bathandekayo bomnkosi singabaphilileyo namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamasamariya liyakhumbula lezi nsuku ezidluleyo ngamasonto edluleyo sasikhuluma ngomfazi wasesamariya ujesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayese omile ngoba uhamba isikhathi eside namhlanje ke sifunde ke sikhangele njalo ilizwi lenkosi eligudla kumbe lithinta wona amasamariya lawo njengoba sasitshilo-ke ukuthi amajuda lamasamariya kwakuyingwele nje kwakungabonwana kodwa ke sizwe-ke lo omunye umsamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana lalo sabelane ngalo namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba munye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uvesi 29-34 encwadini kaLuka chapter 10 sizaqalisa muvesi 29 kufundeka kanje kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kujesu umakhelwane wami ngubani na ujesu waphendula wathi umuntu othile wehla ejerusalema eya ejerikho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlula izingubo zamshaya zamuka zimshaya umlondo nje kwaqabuka kwehla umphristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela verse 33 kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina lo ngu-verse 34 zihlobo zenkosi ezithandekileyo lapha sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezihlukeneyo ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yayisazi umthetho ujesu yiwe phela ayephendula lapha inika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ubani ujesu abesebatshela-ke labo ababelalele laso leso sazi umthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka ejerusalema esiya ejerikho wahlangana lezigebengu wahlangana lamatsotsi wahlangana labogudlela wahlangana labo bonke abantu ngamashurugwimbo wahlangana labantu ngabamabhemba kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo bamhlubula izigqoko zakhe bamshaya bamthiya elidokoza nje lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babathiye besebunzimeni obumangalisayo kambe awukho phakathi kwalabo bantu abenza njalo na unkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza sikhulekele unkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu ngajesu siyakhulela amen
lohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo